Isenzo somlisa lo wase Iraq kuyisenzo esitshengisela sobala ukuthi abantu base Iraq iloba nje kuyukuthi mhlambe yena engabe ukuthi urepresenta icekane elincane labantu base Iraq kodwa ke kusobala ukuthi abantu base Iraq ngemva kokuthi impilo izidlulile bakhona abanye abalokho besakubona ukuthi ilizwe lase Iraq langenelwa lavithizwa kwabulawa abantu bebulawe lamahlayana okuyinto okwenza ukuthi abantu base Iraq baqhubeke beloku besesela amagqubu aphakathi kwabo kuze kube lakathesi ngoba nxa sisekhangela ukuthi uBush waphuma nini selesikhathi eside kakhulu waphuma uBush kwazongena uObama kwaphuma uObama sekungena umnumzana uBiden kathesi kodwa ke lokho besamdinga uBush okutshengisela sobala ukuthi bareflecta babona ukuthi bafela amafufu into leyi eyinye kakhulu eyenza ukuthi izinto lezi ezifana lezi nalezi sizibone kwenziwa ukuthi nxa kuye kwaba lo monakalo ofana nalonalowo awukaze kube le ndlela eyenziwayo noma ama-structures afakwe in place atshengisela ukuthi angalungisa umonakalo lo owakhozwa yiku-invada ilizwe lase-Iraq. Yingakho abantu base-Iraq sebeyabona ukuthi okusho ukuthi laba bantu babengazelanga ukuthi bazolungisa ilizwe lethu kodwa babezele ukuzodiliza leli lizwe ngezizathu thize zabo abazaziyo bona ukuthi kwakuyizizathu ziphi ezabenza ukuthi babe bazongqikila ilizwe lase-Iraq balidilize balenze into le abayishiya i-state eselikizwa kathesi.
Bona abantu abake babangabaholi ikakhulu khonapha eMelika la khona ngapho eBhilithane isikhangela yena uBush oObama oTrump labanye ngisho lo Tony Blair khona ngapho isingathi basengozini enganani lanxa nje bengasekho esikhundleni
laba ababe ngumongameli kusobala ukuthi impilo zabo zisengozini kakhulu ngenxa yokuthi nxa sikhangela ngaso sonke isikhathi sithola ukuthi kwesinye isikhathi noma bengaze behambe beye kweminye imihlangano eyabe kuwukuthi ivulekile mhlawumbe ingathi ihlanganyela labanye abantu abavela kwamanye amazwe silokubona ukuthi kugcina sekusiba lobudlwangudlwango obusuke sebusiba khona obutshengisela sobala ukuthi ngabe kuwukuthi abanye abantu bengathola ithuba lokuthi babafinyelele kungabe khona okubi abangakwenza kibo lapha kwelizwe lase-England kakhulu umuntu ongathi uyazondwa kakhulu ngu-Tony Blair ngoba ngendlela ayephathisana ngayo ephathisana lo-Bush ngalesana isikhathi behamba besiya-invada amazwe afana labo Iraq ngalesana isikhathi lapho kwabhubha khona abantu abaningi ngesikhathi kulo Obama asizange sabona ubudlelwane buka-Obama lo-David Cameron busiba seduzane kakhulu okwenza ukuthi u-David Cameron kathesi noma ezihambela nje lapha usefana nje lo muntu ohamba nje ungathi ngumuntu ongakaze abe ngumongameli kodwa-ke umuntu ufana Obama usaselalo igazi likaGaddafi elisezandleni zakhe elenza ukuthi impilo yakhe iqhubekele phambili ilokhu isengcupheni okungawukuthi kuzaqhubeka kuloko kunjalo ukuthi nxa kuthi abanye abantu ikakhulukazi abamazwe la ahanjwa abalokuhlukunyezwa ahamba abalokulinyalelwa amazwe afana labo-Libya labo-Iraq labo-Afghanistan izizalwane eziphuma kulawo mazwe nxa zingathola ithuba lokuthi zisondela neduzela lawa ababe ngumongameli ngaleso sikhathi ngibona ngathi kungaba kubi kakhulu kungabe nomonakalo omkhulu kakhulu okwenza ukuthi sibone beqhubeka lawa ababephethe beloku beqhubeka begadwa kakhulu ngezenzo abazaziyo ukuthi kwenzakalani njalo umonakalo wabengakanani owabakhona owenza ukuthi babe sesimeni esinzima esinjalo.